ukudlula kababa uGumede into esidanise kakhulu, especially thina abantwana beHighlander. UGumede bekungumuntu ebesikhangelela ukuthi nxa ule godfather ukwazi ukuthi nxa kulama problems amakhulu uGumede ebaveza kuzwa, yibo abantu abazabe siza sincedisa ukuba basitshele ukuthi hayi ihambani ngale ndlela, ngoba le ndlela sesayibona ezaliphumelisisa yileyi, thathani le ndlela, abayibo abasitshengisa indlela elungileyo. So ubaba uGumede ngikhumbula mina sikhuluma ngaye ngisakhula kwaHighlander, sasikwazi ukuthi even sisiya kwecampa laphana eluveve egwabalanda lapha ilobhengula west duze lapha endlini liyane eyathengwa ngubaba uGumede. Sasikwazi ukuthi yathengwa ngubaba uGumede ile administration yakhe esesekuHighlander, and sikwazi nokuthi amahofisi ngubaba uGumede waba lesandla sokuthenga into ezinjalo. So sasikwazi ukuthi umuntu onjalo wabuilda ilegacy kwaHighlander esingeke siyitshintshe. And bengimazi mina besikhuluma sonke isikhathi nje singahlangana sike sixoxaxoxe, ebengisazi labantwana bakhe uwindoda ebesivele siqakathekisa kakhulu uSithembile ukuthi zasinika i-guidance and stuff like that. So ukutshona kwakhe kuzaletha i-big void, especially kuma-administrators afuna ukuncedisa iqembu, kumbe even i-soccer as a whole eZimbabwe, i-football eZimbabwe, kuzaletha sibili a big hole ukuthi izafilwa ngomunye umuntu. It's very hard ukuthi luze abantu abanjengababa uGumede abakwaziyo uku-administrator umdlalo webhora ngendlela ayi-administrator ngayo.
Ungathi kuyini akwenzela iqembu leHighlanders ubaba uGumede ozamkhumbula ngakho?
Ubaba uGumede into azenzela iHighlander lokhe wasuka esikhundleni ngaleso sikhathi, akula munye umuntu osowake wakwenza lokho. Ngingazi ukuba baza kwenza kusiya phambili, kodwa singathi ananzela ubaba uGumede nguye owaye ebambe intambo kuze kuthengwe iclubhouse iHighlander laseLuveve. Nguye njalo owakhokhela iadministration ukuthi kuthengwe amahofisi lana asetown, wabuya le clubhouse. So ubaba uGumede into azenzela iHighlander even manje ifoundation ayileyayo, akulokhe I'm pretty sure amaHighlander amaplayer lokhe siyakhempa khona panel uveve, alokhe siya emaofisini angapase town, iclub awuzikhona, into zonke ezenziwa kuyini yimcabango kaBaba uGumede. So ifoundation ayitsheyileyile, akula munye umuntu ongathi ukuthi kulomuntu sowakwenza ngcono kulobaba uGumede. Angikholwa ngoba into ayenzayo abafana kakukhempwa emahoteleni akulani, kuhanjwa khona panel uveve kusiyakhempa khona pana kusave imali eningi. Up to today generation yanamuhla sikhuluma I don't even know 20-30 years ngemva kwesikhathi impahla le ama-properties akhona athengwa ngayo, alokhe ekhuluma ngento eyimisebenzi eyenziwa nguGumede. So into ayenzayo it's indelible, akula muntu sokuwakwenza. So silahlekelwe kakhulu, silahlekelwe kakhulu ngoba waye ahead of his time ngemicabango ayelayo ukuthi ku-investwa ku-property, ku-investwa ezintweni njengokuthenga i-property, not ukuthi imali iphonge ukudlaliswa lapha lalaphaya. Silokhe sinje nje namuhla ungadwa ku-Highlander kuyoko ama-properties athengwa ngubani? Ngubaba uGumede. So that's a legacy okungola muntu ongakwanisa ukuthi ayimatche up to today.